Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 15 Ncwabakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla eliphikisayo LACCC olokuthi iZEC kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo lwabavoti ivoters roll olusebulenjini.
Siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje, njalo kuhle kutshengisa ukuthi iZEC yona ayitshintshanga, ayikaphambuki endleleni embi, ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili.
Ibandla le-CCC lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda ukwenziwa ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-road show akusicala, njalo abemandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana.
Nxa ukuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecifya encwadini yabo ukubana bavumeli lokho abavumeli lokho.
Abahlali bempophoma lemzilikazi bathi sebekhathele ngokuthenjiswa amanga ngabezombusazwe, ngalokho abasoze bayevota.
Mina ngingumuntu wesifazane, ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni, ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba ngendaba eziphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo ye High Court lamuhla izahluza udaba olukhwezwe libandla le-CCC elokuthi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibanjwe ngamandla ukuthi yethule ugwalo olulamabizo abantu abazavota kukhetho oluza kwenziwa ngeviki ezayo ivoters roll. Umahluli womthethwandaba munye unqume ngeviki edluleyo ukuthi lolu ayisilo daba oluphuthumayo olungahluzwa ngesiphangiphangi. Kodwa igqwetha le-CCC umnumzana Doug Coltart utshele iNewsday ukuthi udaba lolu soluzahlafunwa lamhlanje. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Into ehluphayo ungakhiphi i-voters roll ngoba isikhalazo kuma-opposition besingesokuthi i-voters roll ikhitshwe i-soft copy e-voters roll, hatshi ama-hard copy la esinikezwa wona. I-soft copy iyabinceda ukuthi uyakwanisa ukuthi ufake okunye okuncedayo ebulenjini ukuthi ucubungule ukuthi iZEC ihlela njani amabizo alabo bantu abayavota ekhethweni. Kodwa nxa kuyi-hard copy yona le ngesiNgisi ngathi amaphepha ayabe printiwe, kuyabe kunzima ukuthi sibone ukuthi amabizo lawa yiwo yini eqinisweni alotshwe iZEC, njalo ukuthi sibone ukuthi akula singundengunde esiyabe sikhona khona pha. So sinanzelela ukuthi kukhona esikuthi i-double entry, ukuthi nxa singanikezwanga ngama soft copies kuhlupha ukuthi singasifaka ezigcingini zethu ezinceda ukuthi sihlolisise ukuthi amabizo kafakwanga kaningi nengi, njalo ukuthi ezindaweni especially ezimaphandleni ukuthi ama ID alotshwe ngendlela efaneleyo, njalo okungelabo ugxili phakathi. Kodwa uzananzelela ukuthi yona izanu lamanye amajaji akhona babefuna ukuthi singene ekhethweni kungahlolisanga khonokho, okutshengisela ukuthi i-voters roll yesisetshenziswa ukugqila abantu beZimbabwe. I-voters roll yesiyiyo into esenza ukuthi iZANU-PF ibe khona embusweni abantu bengayifuni.
Lilubona njani udaba lwe ballot paper yalabo abancintisa kukhetho lukamongameli efakwe ngendlela yokuthi umnankagwa uba sesandleni sokudla abe phezulu futhi lapha abonakala khona kodwa ngakulandelwe indlela nje enormali yokufaka yokuhlela ama-candidates umnankagwa ubesiba phansi likubona njani ukuhlela kwe-ZEC ngalindlela
kuyakhanya sibili kusegcekeni ukuthi i-ZEC izama ukuthi incedise umnankagwa ukuthi akhanye ngoba phela kumele kube liphetshani nje elilodwa hatshi ukuthi kube angani libhuku kodwa
siyakwazi thina ukuthi ngo-2018 kwaba le mizamo enje njalo kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC yona ayitshintshanga ayikaphambuki endleleni embi ilokhu iqhubeka ngendlela embi eyobuqili njalo ngakhayela iphepha lelo abe-ZEC bavela bayala bencediswa yibo nalabezanivoti
khonokho ufake ibizo likamnankagwa esandleni sokudla libe phezulu lapha nephepheni kuhle kutshengisa ukuthi i-ZEC imanga yodwa i-ZEC ilabo abantu esingathi abaholi bezanupiep abayibusayo i-ZEC kayisiyonhlanganiso ezimele yodwa njalo ukwethemba i-ZEC kuzakuba yinto ehlupha uZulu.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kolunye udaba abanye abavota ngeposo bathi bavote izolo. Amapholisa lamasotsha yibo ababikwa bevotile kodwa ibandla le-CCC lithi bekungela abebandla labo abahlola lolukhetho. Bakhona njalo abathumele amaphepha abo okuvota atshengisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uhle wafakwa phezulu esandleni sokudla kugwalo lolu oselufakwe ku-internet. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi bekungafanelanga ukuthi amapholisa abophe amalunga alo angamachumi amane izolo eHarare ngoba ukubhodabhoda okwenziwe ngamalunga aleli bandla ngezimota edinga usekelo i-roadshow akusicala njalo abebandla le-ZANU-PF bayakwenza mahlayana. Amapholisa athi abangu-40 laba babotshwe ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimotweni owe-rally kulokuthi baye eTshuru province okuyikho abathole imvumo yokuqoqa khona umbuthano wabo. Ababotshiweyo laba basentolongweni yeGlenview leBudiriro. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Machipisa lapho avimbe imigwaqo ngapho ehlabela. Uthi ukukhuthaza abamabandla ezombusazwe ukuthi balandele umthetho bengaphonguzenzela santando. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuthi amapholisa awabaphathi ngendlela efanayo njengamanye amabandla ezombusazwe ikakhulu elezano PF.
Okufanele kwazakale ke uZulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes besilenhlelo eTshuru e-applyelwe yavunyelwa ngamapholisa kodwa ke kule karali kumaye ama-constituents ngenxa yokubana ke lapho sikhona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba ikarali ke ikuhamba nje likhuluma labantu kasonto ke engadinge kubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyezwa kwabantu lokudisruptwa kufanele abantu bevunyelwe ukukampena ngokuthula ngenxa yokuthi kubana konke lokhu kwenzakalayo kule an effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke abainterested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa ofalange pure my instruction ngaba ama-political party and politicians over ukubana kuvunyelwe abanye kuyaliswa abanye. IZANU iyabhodle ke sibabone kobulawayo bebhoda enkulumane noma even bengathandwanga abantu or bengamukelwa ngabantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke be campaigner besenza amakhara labo sikhangelele ukwana amapolisa fanele ku apply umthetho universally equally and nefair manner ekuba bonke kwe abantu abakhankasayo ngiyabonga
kodwa irally yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga e-CCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe imvumo yokuthi libe le road show kumbe i-car rally yona beliyitholile yini emapholiseni
bonga kakhulu yemhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana ke siyabe supplyele emapholiseni njengoba siyabe sikuveze sobala ukubana sizahamba njani sizaqala sikhathi bani and as part and parcel of our mobilization efforts abantu bavunyela ukubana behambe ngezimoto behlangana labantu ngenxa yokubana ke umthetho uyavumela lokhu ke and as part and parcel of our program nxa ukuthi amapholisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumele lokhu abavumeli lokho so thina silandela ke umthetho osenza lokhu ke okhayelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kuhle ngiyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Gift Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obexoxa icingweni le-Studio 7 lanxa sokusele iviki nje kuphela ukuthi ukhetho lwenziwe iningi labantu lithi alikaboni kahle ukuthi lizavotela bani intatheli izindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda uvakatshele esigabeni semzilika zimpophoma kobulawayo ekhuluma labahlali balumango lenkokheli ezancintisa kulolu khetho
iningi lentsha kulindawo lithi alivoti kukhetho lukamhlaka 23 ncwabakazi ngoba benganazwazi inkokheli u-Akhona Ntshuma oleminyaka engamashumi amabili lanye yokuzalwa 21 ngomunye wabangelathemba lokhetho lwalo nyaka
awasincedi ngalutho la abantu besithembisa amanga bethi bazasincedisa ayi akhulu
omunye njalo othi asoze adluphe ngovota ngumelisi moyo oleminyaka engamashumi amabili
ngarejistele ukuvota wasincedingalutho
uvuyisile ndlovu ngomunye osakhula othi cha kavoti
nge-20 years kuma-elections angiboni ukuthi ngingavota ngoba sithola izithembiso zamanga so sithola izithembiso zamanga kahle kahle thina siyabe sikukhangelele njengama-youth siyabe sifuna ukuthi maybe kube lo ma-courses esiwayenzayo yabo sibe le zinto esizitholayo njalo ezosincedisa ngoba wathi singihleli anginalutho engilwenzayo empilweni
uthobekile Juma uhlala empophoma uthi abahlali balindawo bakhala ngento eziningi ezibahluphayo
asilamagetsi amanzi imigoqo yethu ifile lokungcono nje kwesesibhedlela njengoba ikliniki ukuze sabe singenazimali thola ukuthi umntwana uyagula kuyafunakala ama-$10 asilawo thola ukuthi ngiyagula funakala imali angilayo angisebenzi ngiyakwazi ukuthi ngizovotela ubani kodwa ngilesifiso sokuthi sicela ukuthi asiqhubele izikhalo zethu kuhulumeni wethu
unkosikazi isimelwe yinkosi moyo yena uphambana labanye ethi uyavota ngeviki ezayo
kodwa silezikhalazo njengabomama abatsha asilamgwaqo imigwaqo ifile akulamsebenzi asilalapho esisebenza khona abaningi sebengayekeliswa izithembiso ezingaphutshiyo asilitholi usizo ngendlela esikhangelele ngalo asilitholi usizo ngendlela esikhala ngalo so thina sikwazi ukuthi sithuliswa nini sinjalo sizathula nini
abancintisa kukhetho bemele amabandla abo kulesi sigaba bathembisa okuningi umfundisi Sihle Mzenda we-Freedom Alliance nguye yedwa wesifazane oncintisa kulesi sigaba
mina ngingumuntu sifazane ngikhuthaza abanye omama ukuthi kasisukumeni ngoba ukusukuma kwami lokungivotela kwenu kufana lokuthi lani liyavuma liyasukuma lingomama isikhali esingasetshenziswa ukuguqula lesi simo ngibona ingathi mina ngithembisa ukuthi omama sikuzaba le women empowerment
umlonzana Patton Tafumanei yena uncintisa ezimele yedwa independent candidate uthi engavotelwa uzaguqula lesi sigaba
mina ngiyinzalo yasempophoma lemzilikazi ngibuye ngenhliziyo yami yonke khangelanini izinto esihlala kizo emabuthweni abantu bashiya ama-bathroom lama-toilets singene izitishi ziyadubuka abantwana bayafa ngenjengo ama club lapho ekade sihamba khona kufile imigwaqo ifile amanzi kakula amagetsi akula imsebenzi kakula ama factory avalile kavotela iparty votela nini independent candidate
osakhulayo admire masikati uzamela ibandla lezano PF uthi uzaletha ubambana emphakathini
ngizasebenza gadalala labantu bonke abasempophoma kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla sizabe sisebenza labo ngizakhipha ibhatshi lokuba yimemba yezanu PF kodwa ngibe ngu-MP wabantu bonke jikelele
uncintisa emele ibandla le-Citizen Coalition for Change TCC umnumzana Desmond Makaza uthi ibandla lakhe lizaletha intuthuko
sifuna izikolo ezintsha kumele sibe le-ICT abantwana bethu bebe lamakhompyutha akusela nto eyenzwayo elizweni kungela the use of ama-computers i-issue e-devolution leyo ndaba is a very critical and important issue within the region
abamabandla ezombuzazo aphikisayo labenhlangano ezizimeleyo bakhala ngokuqonga kwezihlakalo zodlakela lokwethiselwa kwabalemibono ehlukileyo kule bandla elibusayo ngiyimele studio 7 ikamera mu-Ezra Jesus Banda
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote
Osiyabonga Ezra Chisa okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka kancane emkhankasweni wokhetho alubhekise kwele Angola emhlanganweni womanyano weSADC. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi inkampani elungisisa umgwaqo osuka eFolos usiya kobulawayo duzane leWange usuvuliwe ngemva kokulungiswa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sibingelele enkundleni yithi litshona livuka njani basakazi hayi basakazi kanti izano ilungisa ngokuthembisa abantu yiyo phela into eyilungisa ngayo ukuthembisa abantu kodwa ngokwenza dolo lo kunini abantu bathenjiswa kusukisela ngabo-1980 lokhu abantu bethenjiswa lamanje basathenjiswa kambe ngempela lithini ngabantwabethu abangafuniyo lithini ngabantwabethu abayekela izikolo lithi kusasa labo lingani kambe ngempela abantu baseZimbabwe lifisa ukuthi abantwana abazafunda kuphela kube ngabantwana bezano izikhulu eziphezulu kuphela na abantwababo futhi yibo abazasala behlupha abantwabethu asikunanzeleleni khona lokho ngoba bethu abantwana babo ababo bayafunda bayahamba beyofunda phesheya le besuka lapho yibo futhi abazabuya bezohlukuluza abantwana bethu kambe kusukisela ngo-1980 esasitshona sigidiswa khona ngale kuthiwa kwenziwa iphungwe sitshona sihlatsheliswa sigidiswa lamanje abantu lokhu kusakhulunywa izilogane lezokuthiwa pasilobani ngalesi sikhathi uyahlubona impela ukuthi lizwa liye phambili la lizwe liye muva mpela aliyiphambili kube sokusiba labantu abazitshaya isifuba abanjengabo Chris Mutwanga labana othi ozitshaya isifuba ngokuthi yena wayesempini uzitshaya isifuba ngani abantu behlupheka kangaka uzitshaya isifuba ngani ngokuthi khona wafundela ukuba kumbe indaba zamabhizinisi hayi futhi lokhana kuyadanisa shem lokhu kodwa abantu bakithi hayi asivoteleni inguquko
studio 7 siyabingelela emsakazweni siyakhuluma umsebenzi iyadumaza kakhulu ukuzwa izinduna zithusela abantu emakhaya ukuthi bevotele izano PF nkani lokho kukhombisa obala ukuthi izinduna zitshelwe ukuthi zirigele izano phela irigging yona leyo ngoba uma uzathusela umuntu ukuthi engavoteli i-opposition lizamxotsha esigabeni kumbe lizomshisela umuzi irigging yona leyo ngoba likwazi izinduna zikwazi kanjani ukuthi izano PF yezawe okay ngoba uma siya ku-election akwazi lapho-ke
kuwela khona indulo ukuxaxaxa so asikubeke sithi makungawini TCC bonani betCC balelungelo nalo ukuxotsha lezo zinduna lapha ezikhona ngomuntu wezano bemxotshe khona lapha lapha khona ngoba awungeke ukukhulume uPaula ngento engakwenzeki kuyiwa ku election ayikafiki election so asiphile nje abantu banwandawo sizabona ngemphumela yokhetho ukuthi abavote intando yeningi ngobani bawinile kodwa izinduna lanti bezano sebekhombisa ukuthi election lesebeyirigile ngoba vele mase besithi bona bazaxotsha abantu esigabeni bawazi ukuthi bona vele after election babe yibawinile asokuwina lokuyurigabani bezimbabwe amazimbabwe thumele azikhulule ngendlela abakhululwa ngayo kuSmith uSmith wayelochukulu njengolwezano nodolo ngibona olwezano sokuthi bawese ngoba lo muntu kasavunyela ukwenza intando yeningi akusakhethwa umthandazo uSmith wabayekela bahamba ke election bavote uSmith wabayekela balwa la bazi bathatha ilizwe ayizano ayisafuni isiWestern oyes Smith angazi ukuthi kuthiwa kuchazwa ku20 ezimbabwe amazimbabwe nakubone lokho
siyabonga so ukucela ukuthi that abantu kungani so abantu bavote lapho njalo sesivotele ilogo yezisapho sonke sithwale iyo kwaphana imfundo vote sibe baningi ukuthi yonke indawo lakwala khansela khona okungalali kwine ngabantu kuphela kwine ngabantu kuphela esibone ukuthi kati izana ngeke isarinde umbuso ukuthi ngeke ngibusarinde babe lingazisabalelisila ngiyiodlo yamila indawo eziningi mpila sibone ukuthi kati izana ngeke sibusarinde umbuso ivotele zizapho sonke sigcwale kulokhu ezagcwale mpela vote ibe labantu kulezo ndawo la ezinye indawo engabe ngala makhansila khona ibe labantu abayidlula khonapho kungabadlali konke izane ngayala ngombuso ngiyabonga studio 7 mpela lingiodlole
sakwazi studio 7 sanibona ngihlale phezu kwedaba siyabazwa abantu bezanu p f nge-propaganda abahlala siyalidinga ukhiyise sithenjiswe sazi hlobo sithenjiswa from 1980 ethenjiswa kuze kuze sitebele kulunge sibona lokhu lizwe ubukhazikhazi bamabhoda akusenzeli ubukhazikhazi bama-airport akusenzeli lutho ubukhazikhazi bephalamende akusenzeli benefit abona so sizwa uma bekhuluma nge-development basitshela ngama-airport basitshele ngamabhoda basitshele ngamaphalamende akuthina kusincede kholokho lokho kubenefit abona ngoba bafuna ukuthi bebe behlele endaweni ezikho ezinemoya ezinama-aircon ezina-air but thina abantu esihlale emasiza ngakulanto kusibenefit ngalokhu into esiyifunayo kuze lifunctione kahle lisebenze kube nemithi ezibhedlela kube nemali emabhenki kube netahola kahle abantu babo befunde kahle ezikolo zeneze into esiyifunayo ubukhazikazi bamabhoda ubukhazikazi bamaphalamende avela kusenzela ilutho akusinto ephela usinto etafuleni lokhu kuye bazenzela bona babaphezufot ngoba vele ama-airport afford so
sanibonani sanibonani ku-studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo ngajabula le audio uma engafundwa bayizwe bonke abantu nabezanupie lasephalamente ayingi mina ngizibuza ukuthi kati ojobhuzikhali icala labo eliyenza ukuthi bahlale phakathi ejele kuze kufike lesi sikhathi kodwa kunabantu bezanupie f esibabonayo bephumba ukukhutshwa kuthiwe kala cala kanti amakhothi ezimbabwe kungeneni kunalo wayetha umuntu lo kuthiwa ngumtori lo umtori lo wayegqoke i-t-shirt eyigreen lo etsha umuntu kodwa uphandle kabotshwanga kunalo warepa umntwana ona-12 years uphandle kathi imithetho yasezimbabwe injani
sivuka njani msakazi sivuka njani sokuseluvikeni lodwa ukuthi abantu bezimbabwe baqeda udubo olukhona elizwe dubo olukhona elizweni izanu izanu ngehlule kuriga lo nyaka next year kusiya kobo-february kusiya ku-april kusiya phambili leyo baningi abantu abazaphenduka babuye elizweni bazozama impilo besekhaya la kodwa izanu ingariga phumelele nge-rigging baningi kakhulu abantu abazaphuma kuleli lizwe kusiyafika next year april south africa lebutswana kumele bazilungisele ukwemukela futhi abantu abaningi kakhulu abazaphuma elizweni ngenxa yokuthi udubo luzoba lukhulu kakhulu ngenxa yokuthi uhlupho luyaqhubeka lukhona ngoba ihlupho olukhona izanupief izanupief ma ingaphuma into ziyoba ngcono so abantu ababuye ngobuningi bazozilungiselela ukuthi bavote noma ungavotanga noma ungarejistanga kuthaza ugogo wakho lokhulu wakho ngapha ekhaya batshele ukuthi lo nyaka sifuna itshintsho elizweni sikhathele ngalaba abantu laba since 1980 basembusweni kwathi ilizwe selife ngamandla manje akusela nto engcono manje so cela ukuthi abantu next week bazame ukuthi bavotele utshintsho ngiyabonga okukhuluma ngomasenga ngilapho kobulawa ephumule emadoda
sanibonani bantu abadala besicela kakhulu bakithi ukuthi lo mlayezo wamuzwe bonke abazali bethu enisizalani sekhaya lisho laba abasapota izanu nisapota kanjani izanu ibulala ilizwe izikolo azikhanyi konke amatabo egwanda amaphodozi everywhere akunamanzi akunamithi ezibhedlela alizwe nini ngane zenu ezifile emazweni kuyanicela bakithi nivote ngotshintsho nivese nibheke bakithi siyanicela ngoba kuze ukuvota bakithi nivote ngobuningi bazo siyahlupheka emazweni akukhanyi siyalicela bakithi izanu ikiphume sesihlubeke kakhulu nasemazweni siyadubeka abazali bethu bayadubeka ngiyamcela nonke
balubonani basakaza balani reservation amadlawa zenze ngathi akhampanele umnani kwakho bamenza ukuthi isadmin xa ngempela ngempela bezo imisebenzi yakho iyazikhampeni yiphi imisebenzi esitshela ngebhodi silani lebhodi ibhodi nga idlulisa lokhu akuyisayo noma ngaze bebe bedlula ngaphansi kwesihlahla okusalayo kwaza into esidingayo emgqoke bani ma imali ngabe ulungisisa besitshela ukuthi ulungisisa imali alungisise ezibhedlela alungisise imigwaqo yilezo zinto eziqhayelwe ngabantwana basezimbabwe bonke ezenza sonke sithole ukuphila okungcono kanye lokusitshela ngebhodi tshele ngani izinto vele singelani lazo omunye woko wasitshela u-Angwin Spanda wasitshela ngama-helicopter uthengwa kwama-helicopter singena lapho kuzasizani siziqhubela lezi izinto esizidinga kantizo lezi ungathi khonapho uyampenela lokuthi nje ngabe kuthiwa batshawa nhlono bethi hhayi sesibona lizani semalini silungu 1-2-3 silungisisezibhedlungisi kwabonele ukuthi asenzanga kuhle this term lingasinika sizenza ngcono ngabe kungcono ayikhona ukuthi besitshele ngokuthi kule misebenzi abayenzayo akulani lutho abalwenzayo lapho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umlilo oqhamuke esihlengeni semelika eseHawaii usubulele abantu abedlula ikhulu lanxa abahlenga abantu abawelwe ingozi belokhu bependla emlotheni okukhangelelwe ukuthi kungaba labanye njalo abafileyo. Iziphathamandla zithi inani lababhubhileyo likhangelelwe ukukhwela kakhulu ngoba umlilo lo utshise indawo enkulu kakhulu njalo abantu abaningi abangazakali ukuthi bangaphi. Umlilo lo uqhamuke esigabeni seMawui ngomgqibelo. Iziphathamandla zithi akulamlilo ongaka osuke walumatha kuminyaka elikhulu esedlule. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Tamura Igwegwerere ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba olwenzakale eHawaii nomzana Gandhi ludaba oludanisayo kakhulu hayi kakhulu nxa sikhangela ukuthi khona kulabantu abambalwa abafileyo besifa betshiswa ngumlilo njalo into enkulu eyenzakeleyo yikuthi kutshe indawo enkulu kakhulu kwatsha lezakhiwo eziningi kwatsha le ndawo zamasiko omdabu weHawaii ebesezikhona okweminyaka leminyaka ezinkulungwane mdabu weHawaii. Le into edanisayo kakhulu ngoba eziningi izinto eziyabe zizonakele lapha azingeke zisaphinda zabiselwa ukuthi zibe khona. Nxa sikhangela ukuthi khona abantu bomhlaba emhlabeni wonke bazokwenzani ngale ndaba uhulumende iHawaii ingenye yamalokhuzini ingxenye ye-United States of America. Lokho kutsho ukuthi khona nxa kule nto eyenzakeleyo eHawaii uhulumende we-United States ye uyangenela la kukhona lapha azangenela khona ancedise njengoba kuyisehlakalo esenzakale elizweni. Enye into njalo okumele sikhumbule ukuthi khona eHawaii abantu abalezimali zabo balezindlu balomhlabathi khona le abawuthengayo. Yikho ke ingxenye enkulu yeHawaii ilabanikazi abalezimali zabo abangahlali khona eHawaii. Yikho ke nxa singakhangela nje laba abantu ngabantu abalezimali zabo kusho ukuthi sikhangelele ukuthi bazoshesha bancedise ekubunjweni lokulungisweni kwelizwe okulempahla yabo engabe ibhubhile ngomlilo lo owenzakele.
Ungathini wena nxa ubona ingozi enje ukuthi nxa ingayenzeka endaweni ezinjengasekhaya ubona ungani kungatholakala yini usizo abantu bancedakale na nxa ukhangele?
Hayi mnumzana Gandhi okwekhaya hayi ngomumo okhona kathesi elizweni hayi akukho alukho uncedo esingakhangelela ukuthi khona lungaba khona luvela kuhulumende ngoba kathesi ingozi ziyenzakala nje ingozi ezingazinkulu njengale esikhangelane layo eHawaii kodwa kukhanya ukuthi khona uhulumende akalawo amalungiselelo ekuthi ancedise ngesikhathi kusenzakala njalo ancedise labo ababe bevelelwe yile ngozi njalo abe le ndlela yokunceda lokusiza abantu ngemva sekwenzakele lokho. Hayi ekhaya ngoma uma khona kathi hayi iqiniso sibili ukuthi khona. Nqa kungenzakala into enkulu njengaleyo hayi kuyabe sokuyipha. Hayi ochileyo ofileyo olahlekelweyo yikho lokho. Hayi akulanto esingayikhangela kuhulumende ukuthi engangenela akuncede ancede iloba ngubani. Hayi hayi akukho.
Aloke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kodwa ke silazo ezinye indaba ntambama lamhlanje ngo 7:30.